ukuthi sibe lo muntu njengoFloyd ebuya lapha eZimbabwe ngoba khona okodwa kwenza ilizwe lethu abanye abancane likhanya belikhanya njengelizwe elingathi ilizwe eliqakathekile umuntu angalivakathela. Kodwa-ke kungumnyama ukuthi enjalo ebuyile silethemba lokuthi ilizwe lakhe lizathatha i-advantage ukubuya kwakhe lizame ukuthi zezimbambe kakade kwenzela ukuthi adonse abanye abazabuya ngoba eqinisweni nxa ubuya abantu abanjengala abanelizweni kwenza ivali nje elizwe phansile phezulu. Njalo sokungayenza ukuthi kukhanga abanye esikhathini abangahlisa abantu abachalele ukubana babuyela and ukuza kwabo sokusebenzisengxanye le lizwe ibe lenhlanhla ukuthi abanye abantu abanemali abama-investors sebangale-interest ukhawu. Njengoba kwakuhambakhe abantu abanike siye bonke ezimbabho kenzakalayo kungaba nje into engasetha lathi inqala siyazithatha ngendlela eyiyo into engahliswa.
Ye, kulabanye abakhonona ngokuthi bambone ezegqoke isikhava esinjengalesi esijale ukugqokwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Wena ukubona njani khonokho?
Well, eqinisweni ukuthi ilizwe lezimbabho lenkubanti lilohlupho lokuthi abantu babuya lapha ilizwe lofana liyathanda ukuthi abantu liba-abuse manje sezolobale nesikhiwa liya-abuse abantu. Ngoba ukuthi umuntu ebuye all the way sebuya khona seqhokisa isikhava sibona ungathi ibandla lezanu-T_F laba seliphambanise ekutheni selifuna ukusebenzisa lolu ndoda ukuthi njengomuntu oyingqindwazi wamhlaba wonke ukuthi lizame ukukhampina. Kodwa-ke likhohle ukuthi akwenza njalo abancedisi lutho benza abantu babe lo mbuzo ukuthi umuntu lo uzibuyele lapha ehamba nge-business ethile akubalanga ukuthi abenze asisayifoni kalifika ephathi ethile akamekele kwenza into azimali size lezimbabwe khona okwenziwa izanu-T_F nangasona yona ibandlalezanu-T_F ukuthi ungani imenze izinto njengale nga ukuthi la uvumele ukusetshenziswa sibona ngathi uzabulala i-image yakhe then njengomuntu ngoba ukuthi asuke all the way ebuyalasezogwane esikhala sefonikalipathi ethile sibona ngathi uzehlisile sibili kakhulu.